因为我不是的我妈经常的因为你不是的慢点的也是的人才的偷改
Nxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani
khonapha kuthi mangikhanyele kusho ukuthi imali yami ngangena ku-15,000
abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufe lezi ezimbili selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza
izilwane baba ukutshaywa kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaywa kizo asizazi sibona izithombe kuphela izilwane ukutshaywa kwazo asilaqiniso lakathi ezikhona ngoba kulomunye umfana ovele kumafa izolo esiza kanabo kwethukuli ubone imvula kufake kwamafa nethukuli napho labuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imhlanja yokuphela ngaba asachaza ukuthi labafana babaleke kuyiphi indawo kodwa babaleke bachinqola ekuthiwa kuseebhanibhongo lapha bachiye khona inqola bezibonile khonapho ingule mande kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi isemvileni kubamsola kodwa kathesi ukuthi ngimthole asatholani ngefoni ngomlungu lo ngiyasukuzenjani ngelanethiki ngoba lani ngingitshela ukuthi ma ehamba laye makulawa akudobhileyo akwanisi ukusitshelela ukuthi kumi njani.